Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 6 Nkwenkwezi 2017 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Izakhamizi zedede duzele Wange National Park zidlela evalweni kulandela ukuhamba hamba kwezilwane esezidle izifuyo eziningi zaluma labantu.
Ya bakhona abantu abasebalunywa khona phakathi ezikathi ezikwana zezidliwo, khona omunye ufana walunywa egwayi ngale, wakhona omunye futhi walunywa emabali lapho.
Ibandla le-People's Democratic Party lithi seliqalisile ukukhankasela ukhetho lomnyaka ozayo ngokwenza imihlangano yamarali.
Khuluma nje mhlaka 25 wayona linyanga kuzoba kukhona omnye umhlangano omkhulu amphitheatre wobulawayo ozobe u-attendwe ngabantu abavelela uprovinsi yakobulawayo.
Ukukhethwa kukaNhlanhla Dube ukuba ngu-chief executive officer weqembu le-Highlanders kuzaletha nguquko bani kuleli qembu? Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izakhamizi zedede duze leWange National Park zidlela evalweni kulandela ukuhamba-hamba kwezilwane esezidle izifuyo eziningi zaluma njalo labantu. Lezi zakhamizi ziphakathi kodubo lokudlelwa izilimo indlovu lezinye inyamazana zendle. Sixoxe lomzingeli umnumzana Dumisani Sibanda othiwa yi-professional hunter ngesilungu othi okulusizi ukuthi kungafa isilwane kuba lokukhala okukhulu kakhulu, kodwa amabhobesi engabulala umuntu akulasililo esikhulu.
Lukhanya lubhahlile sibili ngoba hayi indawo eziningi bayakhala bonke abantu abangcolelane le-forest le-parks, hayi izilwane zibathwalise nzima, izifuyo seziphelile, labantu balunywa. Kodwa-ke i-problem esihlayo ukuthi nxa kungalunywa izifuyo abantu kungalunywa umuntu abantu abakuthathi serious, kungalunywa ina singeni isilwane singafa, abantu bayakhala mhlaba wonke bekhalela isilwane kulokuthi bakhalela abantu.
Manje ukhona yini njengokutsho kwakho olunyiweyo?
Ya bakhona abantu abasebalunywa khona phakathi ezikathi ezikwana zezidliwo, khona omunye ufana walunywa egwayi ngale, wakhona omunye futhi walunywa emabali lapho ivalela inkomo zakhe ntambama isilwane zabe zinecela zimlumo. Kodwa-ke nxa kulunywa umuntu abantu kabakhali, isilwane singafa abantu sebekhala. Into eyenzakeleyo izilwane zecela esibayeni zaluma inkomo ezimbili. Yebo-ke sasesihamba sesiyadinga amaphepha le mvumo yonke ekwanileyo ukuthi izilwane zana izithaye, ngoba seziphumele ngaphandle sezisebantini. Kodwa abantu bayakhala ukuthi izilwane zithayelweni.
Zikhanya ziziningi yini izilwane zakhona?
Hayi, izilwane ziningi ngoba ngizwe kusukela eJotsholo kuthiwa kulezilwane ezihluphayo, ubuye emabale, ubuye eJwabu, ubuye emagoli, ebhethe, emambanje. Izilwane ziningi ezihluphayo.
Manje bona be-parks bathini?
Abe-parks bayazama labo, kodwa kukhanya sokungaphezu kwamandla abo ngoba izilwane ziyabe zigcwele indawo yonke. Labo kwesinye isikhathi kutho ukuthi ama-resources engxenyabe bashotela ukuthi bazame ukuncedisa, kodwa ukuzama bayazama sile ukuncedisa.
Lo ngumnumzana Dumisani Sibanda othiwa yi-professional hunter ngesilungu, umzingeli ebesixoxa laye ecingweni esedede. Ibandla le-People's Democratic Party lithi seliqalisile ukukhankasela ukhetho lomnyaka ozayo ngokwenza imihlangano yamarali. Sixoxe lomsekeli webandla leli umnumzana George Mkhwananzi kuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Singazi abamanye amabandla, kodwa ibandla engimeleyo i-People's Democratic Party simatasatasa. Kuyakhankaswa, kuyangenwa ezindlini, kwenziwa ama-door-to-door campaign ilizwe lonke jikelele. Ikhona imihlangano noma ingesi emkhulu lebizwa ngokuthi ngama-star rally kodwa ikhona izwe lonke nje kuma province onke khuluma nje mhla ka 25 wayona linyanga kuzoba kukhona omnye umhlangano omkhulu amphitheater kobulawayo ozobe uathendwe ngabantu abavelela uprovinsi yakobulawayo sicabanga ukuthi lapho kuzobe kukhona abantu abadlula 5000 abangamalunga e-PDP abasuka kobulawayo nje kuphela.
Amanye amabandla aselobelane izivumelwano zama-MOU elenu kanti bandla limi ngaphi kudaba lona?
Yebo, kuyiqiniso lokho ukuthi siyababona baningi bayaphithizela ngazo lezi zivumelwano. Ibandla le-PDP nalo likubona kuwumbono omuhle ukuthi kubanjiswane kulo umkhankaso wokuthi kususwe ibandla lezanu okade labusa lamothi izinto eZimbabwe. Kodwa-ke asijahanga ukuthi singangena kulezo zivumelwano singakaze sithole ukuthi kuyini ngempela okusihlanganisa nalabo esifuna ukubambisana nabo. Esibona kubalulekile okumele sikwenze ngokushesha okwamanje ukuthi siqinise thina ubudlelwano bethu nabantu, sibuye futhi sidinge usekelo ngokuthola amalungu amatsha siwangenise ebandleni. Yikho kuzasenza sithole ukuthi siyanqoba mase kufika isikhathi sokuthi kuyokhethweni. Yebo, mhlazana sithe sabathole sivumelana nabo sizolobelana ngoba njengoba sitsho kubalulekile. Kodwa isivumelwano esikhulu yileso esifuna ukusibhala nabantu uZulu Makhaza osemakhaya, izakhamizi ezivotayo, yize sifuna ukuthi sibhalelane nazo izivumelwano zokuthi ukhetho oluzoba khona ngonyaka olandelayo siyalunqoba siyi-PDP.
Umnumzana George Mkhwananzi ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-PDP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseJohannesburg, eSouth Africa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama unguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lo mqondisi wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, umnumzana Vumani Ndlovu. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Ngiyabonga ba.
Sizwile umongameli ekhuluma lapha ekwele South Africa esithi ilizwe leZimbabwe lilizwe elithuthuke kakhulu ukwedlula wonke amazwe e-Africa. Ngaphandle nje ekwele South Africa. Yebo, iyakhanya yini le ntuthuko ekhulunywa ngumongameli emaphandleni khona ngapho?
Okokuqala ngibone ngani umongameli akade kumela kutsho ukuthi iZimbabwe lilizwe elingaphansi kwamazwe wonke mhlawumbe e-Afrika ngezentuthuko. Ngokubana akuthoyo awuhambelani lesimo esikhona elizweni. Kambe ungathi lizwe lithuthukile, ligcwele abantu abangasebenziyo, over 90% yabantu kabasebenzi. Ungathi lizwe lithuthukile, ukhulume ngokuthi lizwe lithuthukile ngoba lilama universities angu-14. Kodwa kumele sizibuze khona ukuthi bangaki abantwana abaphuma kulawo ma-university abasebenzayo, abaqhathiweyo ngolova bodwa. Abantu sebegcwele bethengisa izwizi emgwaqweni ama-graduate. So angiboni ukuthi eqinisweni engakhuluma ngokuthi ilizwe lithuthukile ekhangele khona lokho. Ezikolo abantwana kabafundi, abadala kabenelisi ukuthi babhadalele abantwababo, indlala igcwele, akulaba balisi, izibhedlela ezifile. Bona ngokwabo izikhulu zikhamba ziye kwelatshwa phandle kwelizwe. Izikhathi eziningi simuze siya kubo Asia khona ngale siya kwelatshwa. Kungani ngelatshwa esibhedlela selizwe lakhe nxa ekhuluma ngokuthi ilizwe lakhe liphuculile?
Kungaba yini pho okwenze wakhuluma amazwi anje nxa abantu abaningi bekhanya bengavumelani laye?
Okwenze wakhuluma amazwi anje zinhloni. Ngoba nxa uvele ukwazi ukuthi abantu labo lapho emhlanganweni ahambileyo khona ngali bamkhangele njengesahluleki, obvious uzaba lenhloni esefuna ukuzigeza ke ngokuthi azame ukuveza ukuthi mhlawumbe lanxa bethule bengamtshelanga abakonakala ngelizwe lakhe, yena ahle abagabhele abatshele ngokuthi ilizwe lakhe nina kamthi linjani. akukho kuyo kumenze wenza kwakhuluma ngakhona lokho ngaphandle kwenhloni ngoba nalomntwana omncane ngitsho ongapi olandela izinto ezenzakala eZimbabwe uyakwazi ukuthi iZimbabwe lilizwe eligcwele abantu abahluphekileyo kungani abantu begcwele emazweni wonke ungahamba kumazwe wonke omhlaba uyafica ukuthi kulamaZimbabweans kungani egcwele indawana yonke endawo zokuthi phakathi lapha abakuphileki so bekuzinhloni nje akukho okunye ade zama ukuthi akukhulume
mhlawumbe kakazafike emaphandleni umongameli Ndlovu wabubona ubuyanga obukhona akumtshele akumuphe umzekeliso
ungakhangela indaba zemaphandleni uyafumana ukuthi ngabantu abathwele nzima kakhulu ngokubana indawo engela ngitho ama-industry abantu kabasebenzi ukhangele izikolo ezisemaphandleni nxa ingakunika umzekeliso wezikolo zalapho esisebenzela khona thina emathebeleland ukhangele ukuthi zise kangakanani ukhangele ukuthi abantwana behluleka ukuthi befinyelele kulezo zikolo bangaki abazali behluleka ukuthi babhadale ama-fees bangaki le ndlala nje jikelele ukuthi ihlasele njani abantu uyafumana ukuthi kulobunzima abantu ubuyanga buchaye bazwela ebantwini abantu kabenelisi lutho kungenxa yomnotho welizwe okusuka kusimangalise kusidide ingqondo ukuthi umuntu esikhangelele ukuthi kube nguye olungisa umonakalo lwabawudalayo abe sesiyatshela amanye amazwe ukuthi elizweni lakhe kuhle abantu bayakholisa linothile lilandela i-South Africa ngezomnotho kusuka kudide ingqondo kube sekusivezela njalo ukuthi mhlawumbe kasazi isimo abantu ababhekane lazo
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ndlovu siyabonga
ngiyabonga Nkosi ya
Veli lalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
ngukama
Lamhlanje kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba siqoxa losakhulayo okhokhela inhlanganiso yebulawayo Youth Arise kumbe ibuya ngamafichane umnumzana Mthokozi Sincube Nomzana okwakuqala ngiyakwamukela kuhlele.
Yes, siyabonga.
Inhlanganiso yebuya vele kuyini ngamafichane?
Yes, ibuya ibizo elithathele ngathi i-abbreviation yokuthi Bulawayo Youth Arise. Ibuya inhlanganiso ehlanganisela abantu abatsha bonke bakobulawayo. Iyinhlanganiso esebenzi kobulawayo kodwa ikhangele zonke izinto ezihlupha abantu abatha ilizwe lonke. Ibuya yinhlanganiso esileminyaka emithathu. Ngaso inhlanganiso encane enja, inhlanganiso endala. And yinhlanganiso eyaqalwa ngabantu abatha abasebenanzelele izinto ezibahluphayo ukuthi bahlale babe ndawonye, benelise ukuthi babe lelizwi elilodwa, ukuthi benelise ukuthi bakhulume ngezinto ezibahluphayo. Yiyo iBulawayo Youth Arise leyo, ibuya.
Ngamafichane singathi wena uyini enhlanganisweni leyi njalo kuyini kakhulu okukhangelele ukuthi ikwenze linhlanganiso?
Mina ngingumthokozi Ncube ngiyazakala lokhu ngingumthokozi Ncube yimi ngingu-coordinator weBulawayo Youth Arise njalo ngingu-founder weBulawayo Youth Arise engukhangeleleyo njalo okukhangelelwe yiyo leyo nhlanganiso sikhangele and sigxile kakhulu ku-section 20 oku-constitution okhuluma ngabantu abatsha sikhangele ukuthi abantu abatsha kube ngabantu abaphathekayo kuwo wonke ama-spheres of life kungabe ku-politics kungabe ku-economy kungabe ku-social kungabe ku-education konke lokhu sikukhangele njengenhlanganiso ukuthi abantu abatsha baphatheke kukho sikhangele lokhu ekuthini ikakhulu ku politics siyamazelela ukuthi noma amabandla ezombusazwe noma esihlala ekhangela ngezombusazwe kwesinye isikhathi kuma negotiations abawahlalayo abantu abathi akabaphatheki akabakhangelwa kodwa bese kukhangelele thina njengenhlanganiso we are pushing ukuthi abantu abathi abaphatheke labo kuma negotiations ngingathi phose wonke jikelele wonke kuma spheres of life imbono lami ukuthi ukhangelele lokho nokuthi sikhangele ukuthi abantu abatha njengoba sikhangele ukuthi lakathethi siya ku-election labo baphatheke ukuthi bangene kuma-public offices ngoba sikhangele ukuthi kulo edale kukhulunywa ukuthi kuthiwa bangabakhokheli bakusasa mina enginanzelelayo njalo esikunanzelelayo njengenhlanganiso yebulawayo youth arise yikuthi abantu abatha zinkokheli zalamhla nakusasa.
Lisebenzelana njani lezinye inhlanganiso ngoba esikhathini bakhona abaphambanisa ibizo lenu bebona uyouth arise bethi kumbe lisebenzelana lewoza iwomen of Zimbabwe arise. Ungasitshela nje ngamafitshane ngobudlelwane lezinye inhlanganiso ezibaliso woza.
Ngasila mguqu esilawo ukuthini ngasingeke sisebenze lezinye inhlanganiso kodwa siyinhlanganiso ezimele yodwa asogada lewoza ibulawayo youth arise ngasogada lewoza kodwa ma kuyikuthi iwoza ingaba le programu esisa ukuyisebenzelana ibambiselele bulawayo youth arise sikhululekile kakhulu siyenelisa ukusebenza nazo zonke izinhlanganiso vele siyinhlanganiso esebenza nazo zonke izinhlanganiso ezikhangele ukuthi ziguqule impilo kazulu wezimbabwe.
Hayi, isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa uZulu?
Ngiyabonga njalo ngikukhuthazayo kuZulu wonke ukuthi kasibambisaneni ngoba sonke sihluphekile silweleni ukuthi sikhululeke njengoZulu wonke waseZimbabwe. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile.
Thank you very much.
Lo ke bekungumnumzana Mthokozisi Ncube, umkhokheli wenhlanganiso yabatsha eBulawayo Youth Arise kumbe Vuya. Ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi ako 909 medium wave la ku short wave 4930-6065-15460 la ku 13860 kHz. Linakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lonkosazana Grace Mathe, isiphathamandla sogatsha olubona ngabesifazana kunhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, iZCTU, yena ebhekane logatsha lwe-Western Region. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabongana.
Selifikile njalo ledlula ilanga lokuthakazelela okwenziwa izisebenzi i-May Day. Kuyini elakwenzayo leli lokho elikwenza njengabesifazane?
Besikhona e-grounded njengabomama and kade sincedisana lobobaba nxa kulungiselelwa i-May Day. Siqalisela kathani ukuthi sibone ukuthi izisebenzi ema-industry aseseleyo amalutshwane bayazwisisa yini, amankazana amancane asanda ukuqatshwa bayalizwisisa yini. So siyayenza ama-programu esiwathi pre-event, sibavakatshela, cebisa ukuthi ilanga leli limeleleni liqhakatheke kanjani ekusisebenzi ukuthi amalungelo esawazuzela ngabakuqala izisebenzi zakuqala kumele sikulondoloze sikuvikele kwenzela ukuthi abaqatshi bengasihlukolosi ngendlela esijeme.
Liyababona bona bakhona ngempela inani labo liyafanana lakuqala?
Hayi, alisafanani. Plus khonoko ukuthi ama-industry awasekho, imisebenzi ayikho, iliqiniso elikhona. So abantu bayithukile nxa ufika umuntu uzama ukuthi umcebise ukuthi emsebenzini ulamalungelo athize okunje, like ngingathi mina ukuthi nxa usebenza kumele ukuthi ube nempahla ozisebenzisayo ezingasizo zakho ezemsebenzini ezikuvikelayo ukuthi ungalimali, ungabi lemikhuhlane. Uyathola ukuthi umuntu uyabe korobha engelama-gloves, ungazami ukuthi umcebise. Uyabe khangela ikusasa labantu abakhelayo ukuthi kambe ngingahlupha nalo mkati ngama-gloves, ingathi ngihambe ngizathini. So umuntu eqine yenza khonokho kunzima. Ngikhonokho ukuthi ilizwe lakithi imisebenzi ikakhulu uhlangothi lwangapha koBulawayo ukuthi ama-industry avalwa, akulula.
Nxa lihlangana njengenhlanganiso ye-ZCTU liqathanisa indlela abantu abaqhatshwa ngayo elizweni jikelele, libona bebalutshwana yini bebebaninga besifazana abaqhatshwa esigabeni seneso osimeleyo?
Kuyatshana ngama-industry. Ngingakhuluma nge-commerce. I-commerce labomama abaningi. I-commerce igoqela ama-shops wonke, okay, o-DM, wonke ama-shops ayenza okokuthengisa. Kuileyo industry omama abaningi. And then kube sokusiya ngokuthi ema-industry kuma i-clothing isaselabomama but abasabaningi njengakudala nxa ngiqhathanisa kwakudala. Ngokuthi i-clothing industry iyaqala ukuhlukuluzeka.
Omama abathengisa ezitaladini lalilo hlelo lokuthi lifuna ukuthi ngabe bonke babonakala njengezisebenzi laphumelela yini?
Ye, kwaphumelela. Kule nhlanganiso ithiwa izithiya eyabunjwa izithiya ukuthi isingani siuzama nje ukuthi izimele yodwa ukuthi sizame ukuthi sincedisane ukuthi bebe lakho ukuthi belungisele ikakhulu ikusasa ukuthi bebe lama-pensions labo i-social security edingakalayo ukuthi nxa umzimba usoluphele.
Kodwa bayabuya ukuzobhalisa ngobuningi babo kumbe begcina imali yena le encane abalayo?
Bakhona bazame ukuthi beqoqwe. Uyathola nje ukuthi in every i-community ekhona abanye bayakuyamukela, omunye yabebona ngani kudlalisa isikhathi. Like lapha koBulawayo yasincedisa kakhulu ukuthi beze bekwanisa ukuthi beqoqisane lomasipala bebe lezi ndawo ezingani zi-decent. Loba kungakafiki kulokhu esikukhangeleleyo sivele ukuthi bebe le ndawo. Khonokho ukuthi nje ilizwe lakithi lehlupho lwemali bakuthola kunzima labo ukuthi bebe bethengisa njengokwenzakalayo nje emakampanini onke.
Okokugcina, sizwa njalo kuthiwa abaningi abathengisa izitaladini kulaba aqhatshiweyo, yikho yini elikubonayo njalo ikusasa uyibona injani?
Abakwi-informal sector sebebaningi sivele ukwedlula abaqhatshiweyo and ikusasa lethu liduma. Ngoba nxa sonke singaphuma kungagcina kungasela industry sibili sonke sisithengisa, umbuzo esizibuza wona ukuthi umbani ozathenga okukabani. Ikusasa yasibili hayi ayithembisi kuhle ikakhulu kulaba abantu abethu. Loba sibahambise izikolo kodwa nxa singasalungisanga ukuthi i-economy yethu ibe ngcono, le governance ibe ngcono, hayi akula ikusasa esiyikhangeleyo.
Ya, kulungile. Hayi, sibongile kakhulu ukuxoxa lawe kuhle.
Hayi, ngiyabonga lapho.
Leyo balaleli bekuyingxoxo loNkosazana Grace Marty, isiphathamandla sogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kunhlanganiso ye-ZCTU kwe-Western Region. Sixoxe laye ekoBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-6065-15460 la ku 13860 kilohertz. Linakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. iqembu leHighlanders ngolwesithathu lethule unhlanhla bahlangene dube njengesiphathamandla esitsha uChief Executive Officer. UDube wazakala kakhulu njengesikhulumeli sebandla leMDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube, kodwa sewasuka kuleli bandla njalo kasekho kwezombusazwe. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emkhosini wokwethula kukanhlanhla bahlangene Dube ophethe isikhundla sokuba ngumgcinisihlalo weqembu laHighlanders uModern Ngwenya uthe akusilo qiniso ukuba inkokeli yeqembu laHighlanders ibanjwe ngamandla ukuba iqhatshe uDube ukuze athathe lesi sikhundla esithiwe nguNdumiso Gumede, yena othethe umhlalaphansi ekupheleni kwanyakenye.
Let me pay tribute to the executive and the board for this opportunity.
Uthanda ukukubeka obala ukuba ukuqhashwa kwakhe kwenziwe okusemthethweni.
Served in an elected position in the past and I hope that stands me in good stead.
Umfoka Dube nawe ke walisebenzela phambilini iqembu leHighlanders njengoba ke wabalilunga lecommittee ekhokhela iqembu ngomnyaka ka-2002 kusiya komnyaka ka-2003 kwathi ngomnyaka ka-2004 kusiya ku-2005 bengunobhala jikelele waleli qembu. UDube ufundele i-football administration ngaphansi kokuqondisa kwenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu kuzwekazi lase-Africa eye-CAF, lapho athole khona i-certificate ngo-2002 kwathi ngo-2006 uthole i-diploma kuyo njalo inhlanganiso ye-CAF eyokufundisa iziphathamandla zomdlalo wenguqu ukuba ziqhube njani umsebenzi. Ngiyimele i-Studio 7 ngoBulawayo ngu-Joseph Njanji.
Leyo ke bekuyingoma emnandi, ingoma ye Shabalala Rhythm behamba ke lo Oliver Mtukudzi. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izakhamizi zedethe duze leWange National Park zidlela evalweni kulandela ukuhamba-hamba kwezilwane esezidle izifuyo eziningi emangweni lo. Ibandla lePeople's Democratic Party lithi seliqalisile ukukhankasela ukhetho lomnyaka ozayo ngokwenza imihlangano yamarali. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo igama nguChris Gande. Lilal.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.